VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna imali yethu ngedola ele America ngoba ngebondi akusahambelani izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani.
Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Ngabe kucatshangwa ukuthi kube nomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe, lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubabudabengu.
Umeya ngobulawayo uthi umasipala wakhe uzahlonipha uDumiso Dabengu ayiloba ngayiphi indlela efunwa nguZulu. Ngokunjalo uthi abantu kumele baze phambili lemibono yabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonana phezu kweholo labo abathi liphansi kakhulu njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi kabasenelisi ukuphila ngengcosana abayiholayo. Zithi njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ababalisi baholiswa ngemali yeZimbabwe yona eqhubeka igugudeka njalo nje. Sixoxele umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yemandebeleni uNkosazana Melissa Chingwanangwana wachasisa okunengi.
I-program yethu isiqala kusasa up to Wednesday. Yi-schools shut down lapho esizathalala khona ukuya emsebenzini until ama-employers ethu ehlale lathi siphansi sikhulumisane ukuthi i-way forward ukuthi senze njani besinike imali yethu e-equivalent to ama-current rates.
Lifuna ngedola leMelika leyo mali kumbe ngebhondi kumbe kalikhethi inqe ihambelana le rate ekhona.
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebhondi akusahambelani izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani. Engasiphezela iyo ayisoziyenelisa ukuthi sikwanise ukuthenga ngayo ngoba ama-prices akhwela every single day. Kunje i-transport ikhwelile kodwa thina esifundisa kuma-rural areas kumele si-reporte for duty kodwa imali yangikhona ayihambelani. Yonke indawo sokuchajwa ngama-US dollars kumbe ngenye i-forex or ama-rands and imali yethu esiyiholayo awuhambelani. So thina sifuna employer wethu asinike imali yethu i-US dollars.
Ungasipha nje umzekeliso utsho ukubana umbaliso osebenza emakhaya udinga malini ukuze ayefika khona ngale lapha afundisa khona lendleko zakhe zonke kanti njalo lokuthi uhola malini.
Ngizanika umzekeliso ngombalisi ofundisa endaweni zesigodini eMawareni. I-transport kathesi one way trip ukusuka e-town usiya eMawareni i-10 bond and ukuze ubuyele futhi e-town ngenye 10 bond. Then usifika lapho uyehlela khona ungena phakathi futhi emakhaya uyabhadala eyinye futhi 10 bond ukuthi uziyefika ku-station sakho. So it means nge-journey A1 ukuthi uziyefika emsebenzini uyabhadala 20 bond. And then i-salary ka-teacher ilama-deductions amaningi, labo-medical aid, ulama-funeral policies. And then ekugcineni ngaso kukhitshiwe konke lokhu uyathola ukuthi umuntu uthola net salary engafika ku 300 bond and from that 300 bond ama teachers amaningi nxa ngikhangela abalazindli babhadala irent imali irent isuka khona pha and irent nowadays akusela ma landlord athatha ibond bathatha imali zabo ngama US dollars so kumele uhambe uyetshintsha imali yena leyana into US dollars and irate eyama US dollars khathesi i-10 US dollars umuntu uzamnika 77 bond ukuze uthole i-10 US dollars kutho ukuthi ama-teachers afundise emakhaya uzaba nzima sibili ukuthi bekwanise ukubhadala irenti eqede khona behambe yethenga le-grocery ukuthi adle abhadale le school fees ezabantwana ezikhwelileyo futhi starting ngemonthi ka-May.
Ilongo nkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Ugatsha olumela izisebenzi zikahulumende olwe Apex Council luthi luzahlangana leziphathamandla zikahulumende ngolwesithathu bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Udokotela obelodumo eZimbabwe esaziwa njalo ngokulwela amalungelo oluntu uRutendo Bonde kasekho. Inhlanganiso eyake yakhokhelwa ngudokotela Bonde eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi uBonde ubhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Inhlanganiso zabodokotela ezichiyeneyo zithi ilizwe lilahlekelwe kakhulu njalo zithi zikhala ndawonye lomdeni wakobonde. Uzabekwa emathuneni eGlen Forest eHarare ngolwesithathu. Lathi khonapha kumsakazo weStudio 7 besivame ukukhuluma lo dokotela Bonde kakhulu emoyeni ngendaba zempilakahle. Ngokunjalo sithi makalale ngokuthula. Umasipala wakobulawayo uthi uzahlonipha umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa yiloba ngayiphi indlela efunwa izakhamizi. Udabengwa ubhubhe kumaviki amabili edluleyo wabekwa entabazinduna izolo. Bakhona abathi kumele aphiwe inhlonipho efana leyaphiwa umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena owabazelwa inkalakata yesithombe esitholakala esitaladeni esibizwa ngegama lakhe kobulawayo. Igcekele ndizamtshina elikuleli dolobho libizwa njalo ngegama likankomo. Ngaleyo ndlela abanye bathi umansipala kumele enzele udabengwa okufanayo ukuze abantu bahlale bemkhumbula njengeqhawe lamaqhawe. Sixoxelo meya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Ubaba udabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba yananzelela ukuthi ngumuntu isikhathi sakhe eside kakhulu elwela inkululeko yeZimbabwe, elwela ukuthi mina lawe sithole ukukhululeka lokuzivusa. Njengobulawayo uzakhumbula ukuthi le ndaba yamanzi, ukuletha amanzi kuZambezi iqaliswe ngoba uDabengwa under i-Matabeleland Water Trust. So njengobulawayo sikhala kanye nemuya kodabengwa sithi hhayi ngabaduduzeke ngokuthi uthi umsebenzi omkhulu esikhangelele ukuthi lanxa uhulumende sethethe lolu hlelo lokuletha amanzi ezampesi obulawayo sifisa ukuthi ngaba liyaphumelele lolu hlelo ukwenzela ukuthi lapha khona alale ngokuthula.
Njengomansipala wakobulawayo lizamkhumbula ngani njalo libuye limhloniphe njani?
Ngayo kodwa phela angeke sicabangele ubulawayo wonke ngoba phela uDabengwa ube ngomuntu wonke kobulawayo. So
thina inkondo kayibuye from izakamizi basitshele ukuthi bona bacabangani ngabe kucatshwangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe lokho kakubuye kuvela ezakamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubaba uDabengu into engakhuluma le-foundation i-Dr Dumiso Dabengwa foundation sikhangele ukuthi maybe bazakwenza i-museum yokuthi lalabo bazabuya ngemva kwethu babone imbali ekaDabengwa ekulwela ilizwe ekulwela ukuletha amanzi akaZambezi koBulawayo
abangathanda ukuletha imbono yabo ngendlela elingamhlonipha ngayo bayiletha ngapi
bababhalele umabhalani wedolobhos ngathi utown clerk ukuze kusuzwe ikansili kubonakale ukuthi isiphi isithuko esingamnikeza sona
uMnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo sixoxelaye ekhona le kontuthu ziyathunqa singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo silo umnumzana Reinhard Ncube yena ongumunye wabatsha olwela ilungelo loluntu. Njalo ube ncintisa kukhetho lokudinga ilunga ledala lephalamende olwayenzakala ngomnyaka odlule ezimele yedwa. Sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa yena owasishiya ngomhlaka 23 Nkwenkwezi. Singakahambi kude wothi sidedele kancane emva sikhumbula impilo kababa uDabengwa. Nansi ingoma yahlabelwa liqembu elezaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu. Ingoma leqembu ele Zaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu. Mthwakazi omuhle asambe nisiyoxoxa lo mnumzana uReinhard Ncube sizwe umbono wakhe mayelana lo dabo olukhona egudwini. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bhutwami?
Ngiyaphila baba mayekhi ngiyabonga kakhulu ukuba kufuthele ngene.
Umbuzo wami wokuqala kuwe Reinhard awungitsheleke mnumzana njengomuntu ongisakhulayo laye okwezombusazwe yini umbono wakho mayelana ngembali eyashiwa ngubaba uDabengwa?
Into engingaqala nje ngakuyisho ukuthi ubaba omunye uDabengwa ube ngubaba oqotho ngathi ngibabona esifike esihle ngelizwe lakhe langabantwana bakhe abajiye eZimbabwe. Ngumuntu esingathi ngasesikhanyele kulaba ababele inkululeko abadala ababele inkululeko yethu. Nguye odesesile omkhulu engathi ongulida ongumkhokheli oqotho osesile adesesile esesile naye.
Nxa sesixoxisana ngezombusazwe sibone ubaba uDabengwa esesithi akasafuni ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka odlule. Yena waze waqhubekela phambili enikeza usekelo lwakhe kumnumzana uNelson Chamisa ngenxa yokuthi yena ubaba uDabengwa wayebona kuqakathekile ukuthi abatsha bathole inkundla zobukhokheli esithi abatsha bazaletha imicabango yeTNAyo ngesingizi bathi ama-fresh ideas. Yini umbono wakho mayelana ngesinqumo esathathwa ngumoyi ubaba uDabengwa?
Ngayethe ukuthi babudabenga ubehlala ekhangelele impumelelo yelizwe, hayi isikhwama sakhe, hayi isisu sakhe ngemuli yakhe, kodwa ngumuntu obekhangeleke ingqubekela phambili enhle elizwe, ebekhangelele ukuthi wonke umuntu ophila kulelizwe phile esizwa engumuntu okhululwe nekudikekela iphovathi esiphila kuyo. Kade khanke isizwe simkhangele kuqala esuka ebandleni lezanup f esesuka nasesuka sebalekele i-corruption esephika sephikisana nakhona kuyana kuyatshe ukuthi ngumuntu obelesindi asonto elula nxa sikhangele umbutho wasezimbabwe asonto elula nje ukuhlubuka kwezanup f ukuthi wena suphikisana nalokho abakwenzayo nokubulalana kwelizwe. So ngathi ukumbona esekela umnumzane Chamisa ngithi kuyinto enhle njalo eziveza umuntu oqotho, umuntu olenjongo ezinhle,
ubona ngani thina njengentsha kumele sifunde izinto ezinjalo?
Okay, into engingisho ukuthi isifunde sisitshiwe ngubaba uDabengwa to the country, to every young person elizweni, ukuthi abantu abatsha sibe patriotic. UDabengwa was not only a father but ube ngu-son of the soil, umntwana welizwe. So ufundisa wonke umuntu omusha ukuthi oba ngumntwana welizwe, ulwele inkululeko yelizwe, ulwele ukuthi ilizwe libe ngcono.
Yebuhlelo unikeza imuli ekababa uDabengwa njalo ilizwe leZimbabwe amazwi enkuthazo.
Into engayitsho ukuthi imuli yakobaba uDabengwa ayisiyodwa elahlekelweyo, lathi njengentsha, njengelizwe lonke, njengeZimbabwe yonke jikelele silahlekele liqhawe. Ngisithi liduduzeke, inkosi ibe lani, akusonto elula, sikhala ndawonye, sikhala sililizwe.
Hayi, siyabonga kakhulu Reinhard ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mbaba Mike, thank you very much.
Isikhathi du mthwakazo omuhle lapha besixoxa lomnumzana Reinhard Ncube. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazo omuhle, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Kwanele kwalamhla olevalisayo. Igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
masiko
babe lobola
usenzi.
Lingali njani izulu kalindaba lapheli khona endaweni zonke ke zomhlaba. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenduna uMathema. UMathema ke ukhona ngale ke enqameni esabelweni seMatoran South. Sixoxa loMathema lapha ngezamasiko esintu. Khonapho ke nxa lisemahofisi nenu iwapha amasiko eliwakhuthazayo?
Amasiko isiko antakula elingathiwa eceleni nxa kulisiko elihle. Lonke kuyadingakala ukuthi lonke nxa lilisiko elihle libekwe njalo ligcinwe or lilondolozwe noma nguphi umuntu oyabe ngaleso sigaba.
Singathi wena osowakhuthazayo kwini? Okubili nje okulisiko sibelokuzwana.
Oh, this is a city, this is a ndawo. I think if it's in a, I think now I'm involved in that. I'm here, Gulu, Arakulu, Ndawa, Nungilele. Oh, wow, so I'm going to have a new one to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm Arakulu, I'm going to be able to do it. I think, you know, in former Central Zanu PF committee member, we fought directly together. Nababisela kwethe arale ngoba babuyela sabawisela ngilaba lamajakala amanye okutwanye ezipha angazibona babezwe ngobani ukuthi kule nto enjalo lavo sahlangana komasuku khona ngale mina ngangitshele ngumasuku umdala umalangileti ukuthi izabekulakula abantu ababuyayo khona fana sazama ukuthi sikhulumisana namapholisa kwakukhanya amapholisa abantu bangikhona bengani bazi sapho sasesihlala sahlangana labo kodwa sababisela ukuthi kababuyele asifuni ukuthi kwenzakala into enjalo enjibeni so angami umasuku ukumncedisa samuthi zabona. I think ngokhani ngamizinda kolo ko injelele ukuthi waye una umakhelwana wami njalo lokuzalana thize la umasuku. So into eziningi wayeyintshela nxa kudinga ukuthi athi hayi fika lapha ngikhaya kuzaba kule nto enje ngoba bona base bengifonike. So la wase siba letuba lokuthi angivonake so ngahamba ngimva into engiye kwesadiscava yikho wakusinika amandla ukuthi sikhulume ngezinto ezinjalo.
Kuze ubuya ke okunye esingathi ke ubaba uMathema soke wabona ukuthi lapha sibili isiboni lizamele futhi okunye okwangona kuyini Mathema?
Kule Mathebeleni North, kule Mathebeleni South. Mathebeleni South ngathi thina vele sizila ngolwesithathu. Akula muntu okufanele ukuthi ngalelo langa abonakale senza into ephathelene nento zemasimini ikakhulu ezinjeni zokulima. Nakhonokho-ke singamanye amagcwala esiwathonisayo kodwa kithi vele-ke akula muntu ophambukayo avelene ngolwesithathu. Bayalihlonipha abantu ilanga lelo kuyafana nabamachechi laba amapolitika bahlonipha lelo langa kuna umuntu othi ngolesithathu abonakala elima
kulesithathu vele wavela ngapho lesithathu lelo
olesithathu lo nxa besitsho bathi yena kwaba lizwi elaphuma kudala I think indlela eyayisakhuluma yakhupha lelo lizwi ukuthi ngolesithathu akufana uphathe ezomsebenzi nalo ukuphumula ingathi enothi kule ndawo kulabanye abazila ngolesithathu kodwa abaningi bazili lesine
so khonoko ziyakukhuthaza kakhulu
ungazi ukuthi uyasefika ngesigaba ngoba abanye ingxenye uyathola ukuthi bonkaye ngale bazizila ngolesine but ngolesithathu besebenza
awubonile
yayiphuma emadake kakhulu amadake antingekamzwisisi ukuthi ngithini
emadale kumbe uthi
emadakeni
yini lokho
lapho izindawo lezi okuyabe ucelwa khona izulu imithetho leyo yayikhutshwa ngamahosana ukuthi nje so okunye lokozinto i-church singani siyakuthatha and uyabona ukuthi thina bekuvele ukuthi kungakhwama kungome abantu bebephuma baye egangeni bayezingele izulu
kunjalo
and bebesina futhi izulu azange liyekele kuyenziwa khona kodwa-ke kathesi lokho kungani kulisikwanyana elanganeni labantu phakathi abantu bakubalekela sebayacatshe ama-church
hayike olamhla simalapha zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs tube lilale
khangele ezinye ziyowagcina amasiko
sibongeke ugibs tube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la kubalaleli labavukeli ukwamukelwa lapha ekhaya
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko obuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu sizabala amavesi amalithwane nje sizabala ivesi ka-1 seku-4 dale-ke u-19 kusiya ku-21 kufundeka kanje khumbula Jehova esehlelwe yikho bheka ubone ihlazo lethu ifa lethu seliphendulelwe abafokazi nezindlu zethu kwabe zizwe izintandane asinababa omame banjengabafelokazi amanzi ethu siyawaphuza ngemali izinkuni zethu ziza ngentengo verse 19 wena Jehova umiphakade isihlalo sakho sobukhosi khona ezulwaneni ngezulwane usikhohlelwane kuze kube phakade usishiye izinsuku eziningi na sibuyisele kuwe Jehova siyakubuya yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukankulunkulu kuthi unkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo uthi ujeremiya ifa lethu konke oligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu izindlu zethu le mihlaba yethu amasimu ethu nako konke esilako kusengokwethu ongabanye abantu usifananisa lezintandane ezingelabo yise uthi omama sebefana labafelokazi impilo yentandane impilo yomfelokazi impilo yomuntu ongelayise impilo elikhuni enzima kakhulu aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho-ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe lapha emadolobheni kumbe kungaphi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi xa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizo iy'nkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutshwa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngoba nanxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka sizakwenzani ngempilo zethu lezo zilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane kasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu uhlala kuze kube nginaphakade athi uJeremiya Nkulunkulu sibuyisele kuwe siyakubuya nababa lenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukubanze badube ungakanani bazibona ubuntandane bazibona ukuswela ingabe yini abayiswelayo bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buyanini kimbantu abami uza kusamukela nenhlupho zethu uNkulunkulu angasikhohlwa uNkulunkulu asinike amandla uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona ngoba kuthi lapho ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa angasithiyi angasikulateli kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane bazalwana abathandekayo ithemba lalihlale kithi ubunzima bedlula umusa kankulunkulu kawedluli
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke baba thixo obunjalo izolo nanamhlanje naphakade uyayazi impilo yethu uyakwazi ukuswela kwethu uyakwazi ukudubeka kwethu uyazazi iziloyiso zethu sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamanye ngamunye sicela manje uzobona phakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyazibongela lami lapho-ke babankomo labalaleli
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yekasilaka Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu leHighlanders linqobe eleZPC Karibange 2-0 Triangle United 2 Mushwani Stars 1 Chigenin 3 Capes United Makepekepe 1 Chapungu 1 Tel 1 1
Amakoko amakoko alelezo ayo sala matune amakoko amakoko alelezo ayo sala matune dio la la
Black Mamba zobe gqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi amagugu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Ababalisi bathi bazaqala ukukhala la umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.